amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olambulela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 20 kuZibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
amacala nalawo okulimaza abanye okubulala kusetshenziswa amabhemba akhona ngoba singakhuluma ngelast week I think kade kungolwesihlanu kumbe ngolwesine sibe le meda akusetshenziswa khona amabhemba empoweni sibe lamanye amacala anjalo ngangemuva.
Abafundi benjube high school kobulawayo bangene emgwaqweni betshengisela insolo yabo ngokwenzakala kunhlangothi zemfundo.
Thina nje abantwana besikolo siyadubeka kakhulu ngendlela izinto ezenzakala ngakhona lapha eZimbabwe. Ama-teachers awekho esikolo and thina siyabhadala i-school fees. Abazali bayakhompleyina ukuthi i-school fees iyadura and mina lapha engihlala khona ngiyagada every day mbi yesikolo only to find ukuthi ama-teachers awakho esikolo sakhona, so it's a challenge for me.
Amapholisa edolobheni leGwanda abophe ojekesha abafika amachumi ayisithupha emadabukabusa namhlanje endaweni yeVova lapho iningi elemba igolide ngokungekho emthethweni. Abantu beMelika namhla bakukhefu lokunaza ilanga lokuzalwa kowayelwela ilungelo labensundu eleMartin Luther King Jr. Day. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abafundi benjube high school kobulawayo bangene emgwaqweni omkhulu osuka elokitshini lenjube uqonda enzikini yedolobho befola betshengisela insolo yabo ngokwenzakala kunhlangothi kuhlangothi lwezemfundo. Abafundi laba bamiswe bengakayifika edolobheni ngamapholisa ababuyisele esikolo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngoceleyo.
Abantwana besikolo abatshengisele namhlanje baveze ubuhlungu ababuzwayo ngomumo okhona elizweni bethi uhulumende kumele angenele athathe inyathelo ngoba impilo zabo ziyatshabalala kancane kancane nxa lumumo ungalungisiswanga ngokuphangisa. Omunye wabantwana abafunda enjube high school uNdalwenhle Ngwenya uthi uhulumende kumele angenele ngalokhu okwemfundo yabo ngoba labo kungaphezu kwamandla abo.
Thina nje abantwana besikolo siyadubeka kakhulu ngendlela izinto ezenzakala ngakhona lapha eZimbabwe. Ama-teachers awekho esikolo and thina siyabhadala i-school fees. Abazali bayakhompleyina ukuthi i-school fees iyadura and mina lapha engihlala khona ngiyagada every day mbi yesikolo only to find ukuthi ama-teachers awakho esikolo sakhona, so it's a challenge for me. Lasebazalini ngale they're supposed to provide ukudla endlini for us and pay school fees for nothing. So into esikhala ngayo ukuthi i-government izame ukulungisa izinto, siyacela lingenele ngoba into eyenzakala lapha hhayi nathi ngaphezu kwamandla ethu.
Omunye njalo ongumfundi uBlessing Moyo uthi ukhitshwa imali eziningi ukuthi bafunde kodwa akulalutho abalutholayo.
Thina njengabantwana enjube hayi abazali babhatala imali ezinkulu but asifundi and babhatala imali eziningi since isikolo zavulwayo asake sifundi siphiyale kuyahlala. Isinkwa siyadura, umphako uyahlupha, so because kuyenze sademonstrator namhlanje sithi izinto kazitshintshi.
Unkosikazi Sibongile Chuma ungumzali uthi abantwana bathi bafuna ukufunda ngoba ababalisi bekhalele umsebenzi bethi iholo abalitholayo lincane kakhulu.
Abantwana bathi abafundi balethu ifike bengafundi, so abantwana bafuna ukufunda bathi bayabhala bazafeyile, yikho abakukhalelayo abantwana. Bathi amatisha athi imali incane abaholi imali yamatisha incane, so thina lathi njengabazali sesikhaliswa ngamafizi esiwabhadalayo 430 mina ngifaka u-form 1. La mabhuku maningi ngwabangcwaba ngithengile amabhuku ayinqumbi amaningi kuthi nakamabhuku umntwana hambe esikole umntwana uhlezi.
Omunye wabazali unkosikazi Sithabile Maphosa uveze ukuphatheka kubi ethi yena bazame ngamandla onke ukuthi bathenge konke okufunekayo kodwa kulalutho olwenziwayo.
Uyabona ke mina ngiphatheke kabi njengomzali, le nto eyenzakala esikolo leyi ayikho right. Kumanje sizame ngawo wonke amandla esilawo ukuthi ama-inform sithenge amabhuku sithenge but abantwana kathesi ukuthi bahambe esikolo ama teacher kuyo asazi ukuthi kwenzakalani asazi ukuthi kuze kube nini phatheke kabo okunye okungayiziwa.
Abantwana bezikolo edolobheni lonke lakoBulawayo bakhala ngokuthi umumo oselizweni okwamanje kuhlangothi lwezemfundo uludubo ngathi abazalini lababalisi kuphela kodwa nakubo bonke asebevuka mihla ngemihla besiya esikolo behambela ukuya kwejisa bengafundi. Iningi lababalisi abakho ezikolo ngoba bezophisana ukubuya emsebenzini ukuthi lalabo abayabe bekhona bengafundisi bekhala ngeholo elincane abalitholayo. Uhulumende uhlala ekhala ngodubo lokuswela imali ethi genelisi iholo elifunwa ngababalisi. Asenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo wezemfundo umnumzana Kane Mathema ngokutshengisela kwabafundi lokhu ngoba ubengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Imele Studio 7 yikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Amapholisa edolobheni leGwanda abophe otshekesha abafika amathumi ayisithupha emadabukabusa lamhlanje endaweni yeVova lapho iningi elemba igolide ngokungekho emthethweni. Lokhu kulandela ukubulawa kwabantu emgodini yegolide kusetshenziswa amabhemba. Walbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ababotshwe laba batholakale belemtshina yokudinga igolide amahloka kanye lezinduku lapho behlaselwa ngamapholisa lamhla ekuseni. Isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni uchief inspector Philisani Ndebele uthi ababotshwe laba bagoqela ubaba abangamathumi amane lane kanye labomama abalithumi lasithupha ababikwa bebethengisa impahla ezibalisa utshwala okungekho emthethweni. Lokhu kuza ngesikhathi kulokhu khathazeka elizweni lonke jikelele ngezimbamgodi ezihamba zibulala abantu zisebenzisa amabhemba zibathathela imali kanye legolide ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi. Uchief Inspector Ndebele uthi amacala okubulala kusetshenziswa amabhemba sevamile kulomango kungakho bethethe lelinyathelo.
Indaba leyo kuthiwa ngamashurugwi ibala eseliphonga usetshenziswa ebantwini bonke abayenza amacala. So amacala nalawo okulimaza abanye okubulala kusetshenziswa amabhemba akhona ngoba singakhuluma ngelast week I think kade kungolwesihlanu kumbe ngolwesine sibe le meda okusetshenziswa khona amabhemba empoweni sibe lamanye amacala njalo ngangemuva so asingeke sithi khona lapha emadweni South kawakho hence yikho siyenze i-raid lay ukuthi sizame ukuthi khona kube lokuthula esigabeni.
Nyakenye endaweni yeVova kubule omunye utshekesha kusetshenziswa amabhemba kumbi yamaNdebele labesishoneni. UNdebele uthi bazaqhubeka behlasela kuzo zonke indawo okwenziwa khona egolide okungekho emthethweni.
Nasile ndaba zodlane endaweni zenu ezijekeshwa khona so sizaqhubeka si-raid indawo zenalezo kuze kube le lokuthula and ayisovova yodwa nxa sikhuluma ematheweni South sila indawo zabo Fort Jackson silabo Felagusi sile ndawo zabo Mpoyenzi ePlumtree igolide liningi ematheweni sawo but thina esikutsho nje amapolisa sithi abantu aba mayine abembi igolide ngokusemthethweni.
Unobhala jikelelo wenhlanganiso yezimbamgodi eZimbabwe Miners Federation umnumzana Philemon Makuwele ukhuthaza amalunga ukuba asebenze okusemthethweni ngoba nyethelo eluthethwe ngamapholisa liqondile njalo lizehlisa ukudalwa kwamacala.
Kuyi-rage le eyenziwe namhla le ithiwa long overdue kudala sayimelela because iVova ade ihapa ama-thieves ihapa abantu bonke kulabantu abaningi kakhulu abangazakaliyo ukuthi bajebha kobani bamayina ngapi. So this is the first step eyenziwe esiyithabela kakhulu because kathesi ama-miners zonke siwarecommend ukuthi babe lama-registers ama-workers abo ukwenzela ukuthi singabe lama-ghost workers esingawaziyo ukuthi wasebenza ngayo. So siyathaba kakhulu emuva yenzi wamapholisa le maybe zingaqeda idaba lolo labantu bama mabhemba lo.
Ababotshiwe bavalele enkambeni amapholisi eGwanda njalo bakhangelwe lokumiswa phambi komthethwandaba besetheswa amacala athiyeneyo abalizelwe ukwemba amatsha ligugu okungekho emthethweni. Ukwemba igolide okungekho emthethweni kulesi gwebo seminyaka emibili entolongweni. Iningi labasakhulayo kulesi sabelo liphila ngokwemba igolide okungekho emthethweni ngenxa yokutholakala kwemisebenzi. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo, sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhaya sibili njengokudla mayibaba, abantu abadli bayaphila nje. Kuphela ukuthi inkosi iyabibanika ibambile umoya wabo, indlala inkulu sibili. Siyakubona nje emathaweni ikulu indlala, kodwa abantu bake bathola ukudla kawanye.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Abantu bemelika namhla bakukhefu lokunaza ilanga lokuzalwa kowayelwela ilungelo labensundu elele Martin Luther King Jr. Day. Lanxa umuyi ilanga lakhe lokuzalwa lingumhla ka-15 kuzibandlela, uhulumende wemelika wabeka iceleni umvulo wesithathu kuzibandlela ukuba likhefu lokunaza umsebenzi owenziwa ngumoyi, yena owayedume ngokulwela ilungelo labensundu lemelika. Ukuhlaziya ngokunazwa kwaleli langa, uMike Hove weStudio 7 uxoxelo sakhulayo umnumzana Kelvin Manduna wesizalwane seZimbabwe esesihlala kwele Melika, njalo eyingcwethi ecobongola ezombusazwe.
Ngathi impilo yakhe it was exemplary. Ngumuntu owabhubha way too early esamuntu young man, kodwa ngumuntu elombono far ahead of his time. Wayebona ukuthi ilizwe leli ukuthi lihambe phambili as a nation, kulamanye ama-values okumele siwaqhakathekise, and it took time ukuthi ilizwe leli to achieve those objectives akawa Martin Luther. And ngumuntu who inspired ama-liberation movements to Africa. Uluther wayekhuluma a lot on izinto ze-poverty.
Awungitshele yini umbono wakho mayelana ngalolu suku?
Ilanga lika-Martin Luther liqakathekile. More importantly, lika-Tesi ngesikhathi sika-Mongameli Trump, when ilizwe is very polarized and a lot of ama-issues u-Martin Luther akade elwisa about inequality, about racism, and especially poverty for people of color. Those issues are resurfacing ngokubona kwethu.
Kulabantu abaningi abakhangele ilizwe leMelika besithi yebo bayathakazelela lolu suku, kodwa amalungelo abantu khanye ngani awahlonitshwa kweleMelika. Siyabona abantu bedutshulwa ngamaphoyisa ngezinto ezishiyeneyo, ikakhulukazi abantu abensundu. Ukubona njani lokho?
Ngokubona kwami, there has been a lot of progress. It's not 1960s kathesi, kodwa as you are saying, kulo msebenzi obuningi still to be done ngendaba lezi. Ngezinye izindawo siyabona ukuthi sokule progress.
Si lokhu sikudaba lunye lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu, njalo sikhangela impilo kamoyi uDr. Martin Luther King Jr. Njengelizwe leZimbabwe, kukhona na esingakufunda nxa sikhangela impilo yakhe?
Kulobuningi, if ungakhumbula ispeech kaLuther, the most famous one about the dream, one of his dreams was for equality among abantu. And ungabhekile izwe lethu leZimbabwe, inequality, lack of empathy, ngama-homework. Nxa ngisho njalo ngisithi ama-chefs baphila on a level far ahead of ukuphila of ordinary Zimbabweans. Sikhatshana kuma-ideals kaMartin Luther.
Lo ngumnumzana Kelvin Manduna osakhulayo, njalo oyingcwethi ecubungula izombusazwe lamalungelo oluntu eyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Uxoxelo Mike Hove weStudio 7 ecingweni ekhonapha eWashington DC. Ngu-Live Talk lamuhla sikhangela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eMelika kuqhathaniswa laseZimbabwe ngelanga. AbeMelika benanza ilanga lokuzalwa kwensundu wayelwela amalungelo oluntu uMartin Luther King Jr. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Hat Iziphathamandla zenkampani yokwemba amalahle ewange Colliery bikwazi sithi zikhangelele ukukhupha amanzi emgodini yamalahle kusukela namuhla kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula ngomgqibelo elibangele umonakalo omkhulu wokulinkampani kwathi iningi lalahlekelwa zimpahla. Umphathintambo kahulumende umnumzana Fortune Chasi uthi amagetsi aseza silela ngamandla ngoba izulu leli lidale umonakalo njalo esitishini sewange power station. Umnumzana Mandla Nyoni ohlala enumber 1 ewange uthi banengi omakhelwane bakhe abalahlekelwe izimpahla.
Lapha nokwenzakale impahla zabanikazi abantu bachuthekele izimpahla zabo izindlu kanti abona ukuthi amanzi angagcwala umuntu sefika ekhalweni kanti next amagetsi ade sekuyingozi kanti nezimoto ezinye ziphethe ziganqela nje lezihlahla ziyile lesi sehlakalo dade sibuhlungu kakhulu yazi ukuchithekela komunye umuntu komuzi wakhe into eluhlaza noma kungazange kwehlakale kini but kwehlakala kohlupho kofowe nanti buhlungu ngokuba umuntu lwana ngathi ngikhangele ngalolu suku wethutile kona uzakuthenga ngani lowo mbheda, uzakuthenga ngani i-TV, uyathenga ngani isofa, into zakhe zonke sezimanzi, iplanka phela liyabola ka, ube sokuya ngapha vele kuningi ukumoshakele lapha, abanye imota zabo kade zimbenda emanzini, so aso nto enhle leyana, nje into eluhlaza.
Labo abathinteke kulesi sehlakalo bangaphi kathesi, ukhona obasizayo yini?
Lapha lesi sehlakalo ngizithi abanye bathethe bahambe e-guest house. Ewange kona pa eKorea. Kukhanyisile pa eKesi House leyange eKorea. Laphana ngale ngaphansi ezitolweni angisafikanga but ngiyawathi amanzi yana kade efika kwamanye ama-building aseduzane lezitolo. So ngingabikwazi ukuthi angenile phakathi eshopu kumbe kwenzakale njani. So la ngale ewange futhi eCinderella. Lako kwenzakale same story yakho lokho kwenzakale number one kithi ngapha kumadala womngako. La bangenelwe ngamanzi. So bacinisile kukhuthwa endaweni yawo. Sihanisele kule hlale emaklasini. Yabona amanzi ngendlela abe kuya ngayo. Lezindlu zangikona ngendlela ezamiswa ngayo ayiphiwa planning egodini laphana vele into vele ozazikhale ukuthi uzayenzakalani ke hayi laphana mboni ukuthi yakuqala khanya vele amanzi hayi kengele lokho ayimbisana but akakathesi lokukhanya unyanyile uzama lo
izulu lihlezi lisina yini khona ngapha kumbe bekungwakuqala ukuthi line ngamandla
libe lingani emalangeni lonke lapha into engikuqalisa manje khona kuyisapho kwehleko nalowo monakalo lo.
Lo ngumnumzana Mandla Nyoni ohlala inumber 1 ewange sixoxela ekhonale ewange.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Iningi labazali kanye lengcwethi kwezemfundo bathi bakhathazekile ngokuwa kwesisindo semfundo eZimbabwe ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngababalisi abakhonona ngeholo eliphansi langokukhuphuka kwenhlawulo yezifundo. Bathi lokhu yikho kubangele ukuthi izifundi zeNjube High School namhla zitshengisele emigwaqweni zikhonona ngokwenzakala ezikolo. UKistro Studio 7 uxoxa lo ngodaba lolu lo Dokotela Sifiso Ndlovu wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association. Lo mnumzana Believe Gawule webandla lezanu PF labalandeli bomsakazo weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Umnumzana Ndlovu sungula lolu daba.
Osokukhona ukuthi izinga lezemfundo liza kwehla njalo. Siyabona ke imphumela ebilweyo eka elevu kakhulu abafundi abapasileyo ukuthi sithola ingathi inani elithe lapasa laba yi-5,000 to 17,000 okutshengisa ukuthi iningi labafundi bazavela baphinde nxa beza kuthi bakhuphukise ukuphumelela kwabo. So lokhu ngokunye okuliphawu ukuthi ezemfundo ziyehla. Yebo phela ababalisi bemadolonziba basinza ukuthi nalokhu abakusebenzelayo ababuboni sebezebesiya bengathi bayakholwa ukuthi bona ngabanazwa.
Thathe ubaba Mkhula Ncube,
lapho ngikhona lapho eRupani ukukhanya kulesi sikole ngiso lapho egameni ngoba abahamba nje abantwana esikole kodwa akwento kwangikhona hayi bakucace ngoba lama teacher abuye lokho bebuya nje mbidana mbidana kabashibo labana babuya ngesikhathi eminyakeni yonke ukuthi babuya ngesikhathi esikole ukuthi akuyadondisa sibini ngoba hey lezi zikolo zakhona zikhwelile lapha uhulumende la uthi hayi nina ngakhwezi ngiyathikiswa na baba siphakathi kwesisa amagana la imfundo iphansi baba
thathe ubaba ke uSibasa Juma ecingweni
hayi abantwana bathinisile kuthi babuhlungu kakhulu ngoba abaningi bakhona vele kabashaya esikole sebethenze endlini uyabhada ingangani ngawuza kukhiphela ama-1000 ama-700 lawo wena mzali ungakwanisa ukuthi yene bethuthi uyitobe kuzobe emabhukwini ayisayinifomu hayi abantwana bathinisile kakhulu ngoba bayithi akusela mfundo ikhona laphana njalo besiya khona ngale labo bangani bayazuza kakula kuphela kufundiswa abakwenziwayo ngoba lawo mathicha phela ayakhala kawo kabasizi bahamba baye emsebenzini
sesilo baba-ke kuthandeko zintimkandla wayekumphathi isikolo khona ngale gwanda
okuyinto lokhu kungathi nje sekufohla nxa zonke ngenxa yobunzima obukhona ngoba lapho khonoko okwesoweto ka-1976 kwaqalisa akungathi kuthiwa abantwana nje bahambanisile bebatheni kwakhula kwaze kwafika lapho kwafika khona ngo-1994 lokho kwenzakalayo kuba yisibonelo ukuthi elizweni leli akulanto eqondileyo akulanto ehamba kahle kuza kwenza ukuthi mhlawumbe besuka kulokhu ukubhikisha abakwenzayo okade kugcwele ukuthula kungatshona kumemetheka ilizwe lonke
sinobaba-ke ubelief gawule webandla le-ZANU-P F
into leyi yebo phela udubo lukhona emadolobheni abazali baphakathi kodubo abantwana bayananzelela abantwana baphakathi kodubo abazali sebebhadela izimali omunye ube wathi kimi ababali singapha emaphandleni kwezinye indawo lapho kulamacimbi khona sebeziyela kuyagola amacimbi beshiya abantwana bebodwa bengafundi umzali lo ungomunye wabalisa nje abakhona ezigabeni kade kukhuluma esijondalo ngokubona kwami abantwana laba emadolobheni ngileqiniso abazenzeli laba abantwana angitsho ukuthi abantwana abacabangi kodwa ngithi abantwana ukuthi baqoqane benze into enjengaleyo kulesandla esithile
laba ngabanye abaxoxela ogift dube studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930 13860. La ku 15460 kHz. Ku live talk tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi selifikise amaruns angamakhulu amathathu namachumi phosa yisithupha i-358 esigabeni sakuqala somdlalo ohlobo lwe-test eliwudlala leqembu lakwe-Sri Lanka esigodlweni iHarare. Intathe yezindaba yichezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe yilo liqale ukutshaya ibhola kulomdlalo oqhutshelwa enkundleni yeHarare Sports Club, njalo abadlali balo abathathu ababengamavulandlela benelise ukuthola amaruns edlula amajumi amahlanu ngamunye, okuyinto engavamanga kuqembu leli. Abadlali ababili abanye babaqale ukungena enkundleni besiyatshaya ibhola ngoPrince Maswaure, yena othole amaruns angamajumi amahlanu lanhlanu, kanye loKevin Kasuza, yena otshaye amaruns angamajumi ayisithupha lantathu. UKasuza yena bekungokokuqala ubadlalele iqembu leZimbabwe emdlalweni ohlobo lwe-test, njalo utshele izindaba ekuphileni kosuku lwakuqala uba uthokoze kakhulu ngendlela adlale ngayo.
Ngiyajabula kakhulu, njalo ngilesikhathi eside ngilungiselela lolu suku ngokusebenza nzima, yikho ke ngizwa ngilokusuthiseka ngendlela engidlale ngayo. Sithe singena enkundleni uPrince wathi kumele sidlale sijonge ukuba siyale silokhu sisenkundleni, hathi ukuba sigijimisa ukuthola amaranzi njalo lokhu kusisebenzele.
UKasuza Lomaswaure bathe sebekhutshwe enkundleni yabadlali abazengemva kwabola kubenelise ukubuthelela amaranzi alohlonzi njalo odlale kuhle ukudlula abanye bonke ekutshayeni ibhola nguCraig Evan yena othole amaranzi angamachumi ayithuba nembili lanhlanu 85. Umdlalo uthe umiswa ekupheleni kosuku lwakuqala iqembu leZimbabwe beselibuthelele amaranzi alikhulu lamachumi ayithuba nembili lathoba munemunye 189 wathi namhlake likhuphule lelo nani laze lafika kumakhulu amathathu lamachumi amahlanu lethoba munembili 358. Ekumiseni komdlalo namhla ntambama iqembu leSri Lanka beseliqalile ukutshaya ibhola njalo beselithole amaranzi angamachumi amane lambili ngemva kokulahlekelwa ngumdlali oyedwa kuma-overs alichumi lani. Ngaphandle kukaKasuza iqembu leZimbabwe liphe ithuba abanye njalo abadlali ithuba lokudlala umdlalo wohlobo lwe-test njalo laba ngababalisa uVictor Nyauchi kanye lo-Ainsley Ndlovu. Umdlalo uqhubekela phambili kusasa ekuseni njalo kwakathesi iqembu leZimbabwe lichiya eSri Lanka ngamaruns angamakhulu amathathu lechumi lesithupha 316 njalo iqembu lezivakatshi liphethe ama-wickets ayithoba munemunye esandleni. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo inguJoseph Njanji.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabeZimbabwe abasebehlala kwele South Africa uMnumzana Ngqabutha Mabhena uthi baza kuya enkambeni zamapholisa kuyawanxusa ukuthi athathe amanyathelo ngezigebengu iningi lazo ezicatshangelwa ukuthi ngezeZimbabwe esezithwalise abantu amagabha avuzayo emalokitshini aweHillbrow, Beria, Leyove leJohannesburg. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ngokugcweleyo.
UMabhena uthi njengenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ngeke bagoqa izandla abantu bekhutuzwa emgwaqweni, bengenelwa ezindlini, begwazwa, betshaywa, abanye bebulawa izigebenga lezi.
Abantu bayathathelwa ama-cellphone, bayagwazwa eHillbrow, amapholisa kakulanto ayenzayo. Nxa abantu bengavikela amapholisa uthi ngobani abenza udlame lolu babenza i-crime leyo, amapholisa ababamba laba bantu abatshele ukuthi wena ubotshiswe ngubani. Nxa umuntu lo ephuma e-police station abe sezodubula lowo muntu onguyombophisileyo.
Le yinto egcizelelwa isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Chabalala yena othi sekule ndawo vele zingasahanjwayo ngenqalezi izikliwi. Enya lezi ndawo uthi kusemahlanganweni omgwaqo u-5 lo Abel eBeria lapho kule xuku labotsotsi asebesaziwa.
Abantu babanje emini ilanga likaLizo bengenise lapha lemnyamandaba ebizwa kuthiwa yiBhagadi. Abantu abantombazane amadoda athathelwa amafoni athathelwa izimali baphuma nje bebaningi siya 5, 6, 7 befike nje bethathe esiphazeni sapho sithengisela khona esipendini sapho. Khona omunsisi abamgwadileyo bamthathela ifoni.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Cosmas Ncube uthi izinto ezifana lalezi ezigcina zidala udlakela lwe-xenophobia.
Kunzima, akusaphileki, kuyesabeka, kuze yikho okwenza lalabo abaziphethe kahle begcine sebesenkingeni nxa yabo labo abatshontshayo. Abanye bahambisana lamaphoyisa, abangane bamaphoyisa abakhulu kakhulu. Akusibo bonke abantu bakithi abagangayo, there are very few, kodwa the ukuganga kwabo is very effective. Kuyalimaza kuwisa lesithunzi.
UMnumzana Mabhena uthi usizi ukuthi iningi labahlukuluzwayo labo ngabeZimbabwe, kathi-ke kulobufakazi bokuthi iningi lezigebenga lezi ngabeZimbabwe njalo.
Abafana laba abaphethe imenze, umuntu waseZimbabwe nxa ekhuluma uyazwakala ngolimi, ngoba njengoba sikhuluma isiZulu uyabusiza udayi lo ngwasekhaya lo ngumZulu lo vele ukhulele eSoweto. Yikho futhi abantu ababambayo babamba izizalwane zaseZimbabwe, yikho ke kulula ukuthi kwazakala ukuthi laba ngabaseZimbabwe, kodwa amapholisa kawenzi lutho.
UMabhena uthi bazoxoxisana lomkhulu wamapholisa kula malokitshi ukuze lezi zigebenga zibanjwe zivalelwe ejele okwesikhathi eside. Mele Studio 7 Johannesburg, le South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict Nhlapho. Olivalelisayo nguSithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.